Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilubandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 19 Mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye Operation Dudula eyakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini adutshulwanga, kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa ngesikhathi amalunga eDudula eseduze leSoweto. Ubuya embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo uzaba nalo umthelela kukhetho oluzayo
ngokwamukela ukunxuso lolo kusuka kubenze sengathi bangabazimbilazantabanye.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli wentsha kuleli bandla umnumzana Makumborero Haruzibishe uphunyuke ezandleni zabantu kade befuna ukumthumba. Impi yakwele Ukraine eqhubekela phambili ibikwa isifike kusibanga esibi ngoba amasosha akwele Russia eseqale ukuhlasela isigaba seDonbas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Polisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye Operation Dudula yakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini adutshulwanga, kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa ngesikhathi amalunga eDudula eseduze leSoweto. UDlamini ubelobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi yena labanye bakhe badutshulwe ngabavela eZimbabwe bencedisana lamasuthu angaqambanga ukuthi ngabadabuka kweliphi ilizwe. Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Inspector Brenda Muridi utshele intathelizindaba izolo ntambama ukuthi amalunga e-Operation Dudula abesemzini ohlala abantu okungekho emthethweni owe-Chicken Farm esithi azokhangela indaba zokuntshontshwa kwentambo zamagetsi lapho okube lokukhulumisana kubi. UMuridi uthi yikho lapho okuqhamuke khona ukufuthelana kwaqala ukukhala izibhamu. Kodwa kachongo ukuthi obuleweyo ngwenhlanganiso yeDudula kumbe ngezakhamizi zeChicken Farm. Sizalethulela ukungaba kuphumile kulolu daba kusasa. Embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo kungaba nomthelela na kukhetho oluzayo. Inkokheli yebandla le-CCC yavumelana ukuthi kuyiwe embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ngemva kokunxuswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Izolo iqula lebandla leli ebelikhokhelwa ngunobhala jikelele umnumzana Charlton Wende belikhona enkundleni yeBarbara Fields koBulawayo. Lanxa umkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa engayanga loba ubeke wathi uza kuba khona embuthanweni lo, sibuze isikhulumeli sebandla leli koBulawayo umnumzana Swithan Chirodza ukuthi kanti kungani uChamisa engasayanga embuthanweni lo.
Kube kuhle into ezingazange siyithakazelele nje ukuthi abantu bebedweba isithombe sikaMnangagwa khona phane ground. Usitsho ukuthi yinto eyenza ukuthi abantu bechedele emuva nxa kule mbuthano emine ngoba izani isuka ithatha amalanga la iwenze awayo. Kukanti-ke izanu ayisiyo yodwa eyakhulula ilizwe. Siyazi ukuthi thina kwakule nkokheli eziningi ezazilwisa ukuthi kube le nkululeko lapha ezweni. Njalo siyazi thina ukuthi abantu abaningi abayithandi leyo zano. So kuyabudingakala ukuthi nxa kungaze kubizwe kumbeni kube lelanga lapho abantu abathakazelela khona uzibuse, kuyabe kudingakala ukuthi abantu behlangane beyenze izinto ezingatshengisi ukuthi kungabe kulamabandla kumbe kuwe lamabandla adonsela abantu kucampaign yezano kumbeni kwenye ibandla okungenza ukuthi abantu bekhonone.
Yikuthi ukuhanjwa eBarberfields, ukuthi kuyahanjwa eBarberfields kusuke kwaba yinto ejuma abantu abaningi ngoba abantu bebekhanda ukuthi ibandla lizaziyenzela lona njengenjwayelo ukuthi siba lama celebration ethu sodwa njengebandla. Abantu bebengakhayelanga ukuthi kuyahanjwa eBarberfields lapho kuyabe kulowo mnankagwa khona. Abantu bebengakhayelanga khonokho kodwa-ke basuke balalela inkokheli lokho okuthiwo inkokheli ukuthi abantu kabahambe njalo kabagqokanga lezo mpahla zebandla njengokutho kwenkokheli zebandla. Into nje edanisa abantu yona le into ukuthi nxa befika e-stadium sebebona kudwetsha isithombe sikamnankagwa.
Siyabona ukubana bakhona abalandeli bebandla abangani bayakhonona ngokwenzakeleyo bebengafuni ukuthi ibandla lenu liye khonale. Lina likuthatha njani lokhu njalo liza kulungisisa njani?
Ye, enye into esuke yadanisa abantu ukuthi inkokheli zethu ukuthi singagqoki impahla zethu ezebandla le Citizens Coalition. Kodwa abantu bathe befika eBarberfields bathola ukuthi abantu abaningi bagqoke izikibha zezana. Njalo phakathi kwestadium abantu abone sokudwetshwa ilokhu isithombe sikamnankagwa. Lokhu akuzange kuthabise abantu ngoba cabanga ukuthi i-independence kumele kube lilanga lapho okunanzwa i-independence okuthakazelelwa uzibuse, hatshi ukuthi abantu beyenze okwamabandla. Ngoba kungaba ngokwamabandla kutsho ukuthi abanye bayadritsha basoke bethabe.
Ikhona yini eminye imbuthano esizabona inkokheli yebandla isisiya khona efana lawona lo? Njengoba siyazi ukuthi sekuzabuya umbuthano wamaqhawe esizwe, lizaba likhona yini njalo?
Umbuthano onjengo Heroes Day, umbuthano okuthakazelela amaqhawe, ngeke saswelakala endaweni ezinjana ngoba amaqhawe akithi vele siyawathanda, amaqhawe akithi siyawakhumbula. Kodwa akutsho ukuthi omnankagwa siyiwa amaqhawe, hayi, lapho siyabe sikhumbula amanye amaqhawe angasilawa aphambi kwethu umnankagwa luthiwe nga, ngoba siyazi thina ukuthi umnankagwa nguye wayengu-Minister of State Security ngesikhathi se-Gugground. Uthiwe nga wehluleka ukuthi avikele abantu bemathebelelendeni engukhomanda khonapha e-Bredy Barracks, abantu bebulawa yena ekhonapha e-Bredy Barracks.
Umnumzana Swithan Chirohotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye kulabanye abalandeli bebandla le-CCC abathi inyathelo lokuthi kuyiwe embuthanweni oncoma umnankagwa lebandla le-ZANU-PF kube liphutha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele umnumzana George Mkhwananzi.
Ngokubona kwami mbona sengathi kube liphutha elikhulu kakhulu ukuthi ibandla le-CCC lamukele ukunxuswa nguhulumende kamnankagwa ukuthi bayogubha usuku lukazibuse. Lokhu ngisho ngoba abantu baseZimbabwe abangathandi izano, abangathandi ukubuswa izano konke lokudilika kombuso ngaphansi kobukhokheli bezano, abafuni lutho oluzodibanisa ibandla lizokhipha izano zano ukuthi kubonakale bedlelana ndawonye. Ngokwamukela ukunxuso lolo kusuka kubenze sengathi bangabazimbila zantabanye ngabantu abasebekhumisa nomlotha, kanti ke abantu bafuna umuntu ozothatha inyathelo elilukhuni abonise ukungazwani lezano, abonise mpela ukuthi bayisitha, ungamelanga banathisana amanzi. So ngibona ke sengathi ke ngaleli nyathelo la bantu be TCCC ukuthi basemukele lesi sinqoso sezano kube liphuthe likhulu kakhulu bekumele ukuthi baqale bakucabange khona emehlweni abantu kungabukeka sengathi kuyinto enhle ebonisa ukuthi sokulokusebenzisana kumabandla ezombusazwe njalo usuku lukazibuse lubaluleke emntwini wonke yebo khona kungabe kunjalo kodwa emehlweni abantu kuyinto embi kakhulu ebonisa sengathi labo sebekwemukela ukuthakatha kwezana
manje nxa sikhangela phambilini sikhangela ukhetho ukuthi ukhetho luseduzane isenzo lesi esokuthi baye embuthanweni we independence usibona njani sizaba lomthelela na kukhetho oluzayo
lesi sezo njengoba kuyiwa ekhethweni singaba lomthelela omobe kakhulu ozokwenza ukuthi amathuba awe TCCC awokunqoba anciphe ngoba abantu kade befuna ukuthi baphume ngobuningi babo ukuthi bayovota bevotela ibandla elizasusa izano bazagcina bengasasiboni isidingo sokuthi bayosusa izano basuke lapho bafake izano encane ngoba ukwemukela nje ukusondelana lezano kusho ukuthi sebezohotsha umoya wezano sebezothatha iphunga lezano sebezanuka njengezano yiko ke basuke bangakucabangisisi kahle okwinto lokhu ukuthi bekungamelanga bakwenze
umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi yecubungulayo zombusazwe ezimele ubeqoqa esincweni le studio 7 ese South Africa. Udaba esisanda kuluthola ibandla le-CCC lithi umkhokheli wabatsha kubandla leli umnumzana Makomborero Haruzibishe uphose wathunjwa ngabantu abangaziwayo izolo ebusuku. UHaruzibishe uphange wafaka ebulenjini beFacebook live stream isehlakalo lesi sahle sasabalala umhlaba wonke jikelele. Ngapha ehlaba umkhosi isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fatsayi Mahere eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe uHaruzibishe ulimele engalweni lapho bezama ukumbopha ngensimbi labo kade befuna ukumthumba. UHaruzibishe uke wavalelwa ukwenyanga ezifika phose eziyisithupha ejele nyakenye.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wenze isizini lezane phezu kodaba lokungahambi kuhle kwedola leZimbabwe ngesikhathi esephula amazwi akhe okunanza ilanga likazibuse kobulawayo izolo. Leli phephandaba lithi uMnangagwa ubemele akhulume ngedola leZimbabwe ngoba lisiwa isisindo ngamandla nsuku zonke kodwa yena wathi konke kuhamba kuhle. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iqembu leHighlanders yilo eliphakamise inkezo ye-Independence Trophy emdlalweni owenzelwe enkundleni yeBarber Fields izolo. Ibhoso inqobe iDimbare nge-1-0. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Nani kusitudio 7 loba bolotha ngugawelo angazi ukuthi uphila kunyephilile umangagwala wasomuntu lo wasomuntu wethutha ngowavotela indaba lethi ayezibuzele awazibuze ngomashoni namuphela thina sikhona sitazibuze thina sizazibuza emqondisi moya ngangena esikhundleni
le yimeseji ekuseni emfuna lifake uhlelo lolano olwethu lekuseni ngiyathaka ukungena kustudio 7 bantu bakithi asivote nini sivotele iTCCC ubaba unesejani. kusasa yenyakwazi ukuthi kula ma grievances amaningi izinto ezenzakalayo esindebeleni ezigoqela umbhuqazwe ezigoqela lack of development asimzameni ubaba uChamisa ngoba ukhanya ehamba lomhlaba njalo izizwe zomhlaba esingathi global family global village ijonge ukumxhasa xa engathatha intambo zombuso so ngiyalikhuthaza kakhulu mina ngikhuluma ke ngumandla enkosi Siwela ikhona pha ke eJocholo babalisi maticha ehlukene khona phe but north ingenani kuma union yenditshela abantu bama union alimele ukuthi bahluphane lezeki ize iveze umhlahlandlela obalulekileyo ozaveza ukuthi oticha baza kuba ama polling officers bazavota njani ngoba isikhathi esiningi sijele ukubona oticha abaningi bengavoti kanti sesifuna ke ukuthi oticha bavote ngobuningi ukuze lathi singene ke kukhetho ama elections la ke ave free and fair abantu abagogi abaphila lokugoga abagogekileyo asingene sivote nini bangani bami sivote nini persons with disabilities let's vote it's our mandation to vote let's vote asambeni register nini bantu abatsha sivote nini ngiyabonga mahlabe zulu ngiyakwazi khona ngale mzola dandanda khona apha esobedlu ngondo sobedlu sobedlu asingene sivote i-triple cc khona apha nasambeni madoda kube lotshintsho la uzano pf uya ngapha ungene ku-triple c akulacala sifuna ukutshintsha umbuso nje kube kahle ilizwe leli like libuswe ngabantu abatsha fresh blood siyabonga
salibonani kustudio 7 salibonani ma-afrika libingelelwa isizalwane seZimbabwe nginemeseji engithanda ukuyidlulisela wonke ama-afrika wonke ama-south african ngokuhlala ngisezweni le-south africa lapho esesihlala simi ngonyawo olulodwa esingakwazi ukuthi kusasa lethu likuphi kodwa ngisithi ma-south african singabantu bezimbabwe singama-afrika anguboni isisombululo esokuthi sichayane silimazane sibulalane makungabe kunenkinga ekhona kulezi nsolo elizisola ebantwini bezimbabwe ukuthi bangotsotsi ezweni le-south africa kungangani lisibize singamazimbabweni singabomakhelwane sihlaleni phansi sililungise udaba sibambisane ngoba akekho umzali ongasizalanga isigebenga akekho umuntu ezweni lakhe ongatsho abekho ubugebenga ubugebenga kuyonke indawo so ma-south african asibeni ngama-afrika sibonisa buphi ubuntu sibonisa yiphi imfundo ezinganini ezikhulayo mali izothi ingane lilazo libe libulala abantu lihlukumeza abantu kusemathrakini kusekuhlaleni lithi balithathela amathuba emsebenzi ama-foreign amaningi amazimbabwe amaningi lawahlala khona arentile ayabhadala amarenti awahlali mahara emajaradini enu akusimathuba emsebenzi na mayinyanga iyathi phela uyamukela u-6,000 wabaqhashi bezimbabwe ufuna liphi ithuba lemsebenzi ngoba bazile bakunika ithuba lemsebenzi ukuthi baqhatshe endaweni yakho kodwa namhlanje lisibulala njengezinyamazana ma-South African kati-ke nani abazali benu ngesikhathi kunzima e-South Africa bahlala elizweni lethu eZimbabwe bahlala kwamanye amazwe lamanje mangaka ama-South African akwamanye amazwe ma-South African asibeni ngabantu singabe izinyamazana sibambaneni kwazi ukuhlonipha omunye umuntu singabantu beZimbabwe sali siyavuma konke lisethesa khona kodwa asihloniphaneni ma-South African elisenza khona kubuhlungu nathi singabantu sinemphefumulo baholi alisicabangeleni makunephutha asibambisaneni asithandi ukuhlupheka siyenziwa isimo asithandi ukuba la siyenziwa isimo makunenkinga asibambisaneni ma-South African singama-Afrika elisenza khona kubuhlungu
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo nezindawo kodwa abantu bakithi basadinga mpela ukufundiswa kakhulu kambe uzothi uthi uyajabulela ilizwe ukuthi independence kambe ilizwe elifana nelizwe lakithi impela ungathola ujabula impela ukuthi kona ujabulela independence ilizwe efana leZimbabwe uthola impela ukujabula impela kodwa azabantu bakithi mina ngazi ngempela ukuthi bacabanga njalo sibale nje izinto ezisemihle nakho izibhedlela zakithi kazila mithi uthi uyajabula kanjalo uphukunyawo uyalaliswa kuphi akula isibhedlela silomuthi akula medication eyakusiza ukuthi urecover ube right uzoyapi wena ngoba laba kabakwazi umnankagwalaba umnankagwalaba uma itshaya ikhanda ugibela uye China wena uyafela emzini wakho kumbula umuzi kumbe gawula muzi uyafela kwakho yena ma uzwe kuthiwa kona ikhanda umzwela kuthiwa useseChina engazange futhi akutshone kumema futhi ethi uza sihlangene ngeChina ukawula mali esikhwameni sakho awula senti kwizini lesikhanda uloke kurobe kunikezela amatisho angasebenziyo la eloke ethi bamba khona lapho ngoba amehlo akho vele kabuni yena utshontsha imali ufaka endlini buka ma kuthiwa kubanje umkunzi ebantwini bezalo imali ephuma endlini yakho mangaza kuthi kathi ilizwe lile mali engaka lithatha ngapha ebhenki kungela mali bangazibuza nje lo mbuzo ukuthi ma uzwa kuthiwa kuphume amabhiliyoni ama US dollar namaranda wena ngapho uphethe amatishu angasebenziyo kwaye ungazibuza umbuzo ukuthi ilizwe lile mali engaka umuntu oyi-1 nothi ilizwe iphuma endlini yomuntu oyi-1 kodwa wena uloku uphethe amatishu angasebenziyo ngapho ujabulela independence.
Studio 7 linjani basakaze lisaze indaba ezingathatha ihlangothi ezikhipha zinjalo hayi siyabizwa Joseph Chuma bakhuluma bedie kule independence eZimbabwe kule independence kulo zibuse eZimbabwe laphana kula zibuse laphana sisezigqilini laphana sisezigqilini sibuse abantu abanga abantu abangelazwelo abantu abangelazwelo labantu abangakwazi ukuthi ilizwe libuswa njani so laphana kula zibuse laphana kula nkululeko lapha singathi nkululeko yama kiwa yayingcono kakhulu kulale uhulumende lo okhona osibusayo kwamanje uhulumende wamakhiwa wayingcono kakhulu lo uhulumende ulwa labantu uzoncindezela abantu ngoba uhulumende wamakhiwa abantu babesebenza ekhaya laphana kweZimbabwe babesebenza abantu njalo umuntu wayesebenza lapho vela khona ma uhlale eHarare sebenza iHarare ma uhlale kubulawayo sebenza iBulawayo ungasuka umuntu osuka komrewa le uzosebenza ukuthi uzosebenza kobulawayo ukuthi uzosebenza eTsholotsho umuntu weTsholotsho kasebenza eTsholotsho umuntu wemrewa kasebenza komrewa ngesikhathi samakhiwa kwakungekho ngelokho so ungathi ulozibuse khonapho nguphi ulozibuse labantu bezani PF abathi kulozibuse nguphi ulozibuse thina sifuna ukuthi umuntu nomuntu kasebenzi lapho ovela khona thola ukuthi umuntu usuka komrewa uzosebenza kobulawayo abantu bokubulawayo basebenzi baqhatshana bobodwa nje bafaka ezikhudleni hayi kulazibuse lapha kwala nkululeko lapha inkululeko masikhona sizalitshela sizalitshela ke thina hey sina singemasikhangela futhi sibona inkululeko izabuya mhla kwaqunya ilizwe lapha ngoba umuntu wonke wakomthwakazi uzazi ukusebenza elizweni lakhe athi abantu bonke bakomthwakazi bagcwele phandle kwamazwe bazisebenzela basebenza phandle kwamazwe kodwa eZimbabwe laphana bavunyela ukusebenza ngenxa kahulumende lokhona weZANU-PF ye thina sithi kakuphuma uhulumende weZANU-PF oncindezela abantu bakomthwakazi ye ususa abantu eHarare lapha abazosebenza kobulawayo Tsholotsho bagcwele yonke indawo thina abantwana bendawo bakomthwakazi sasathola imisebenzi ye akuyabona so akula nkululeko namhlanje into akade kunazwa inkululeko akona zankululeko laphana sisezigqilini sibuswa izigqili ye kayifundwe le audio abantu beZANU-PF beyizwe ukuthi ivele laphana kwaza nkululeko ekhona lapha iZANU-PF iziphume lapha ye phambili ngemthwakazi Republic Party ye ngathi khulula lapho phezulu kokucukulo lesikuzo iZANU-PF ye phambili MRP ivoteli MRP kunyilizwe lapha lati ke sizukusebenza eZimbabwe ekhaya komthwakazi ngoba iZimbabwe soyilethu le elamanga laba laba kona leHarare kona komriwa kona kayifunde le audio iziphi iziphi kona le kona le kuba ZANU-PF beyizwe
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. BezeMelika, impi yakwele Ukraine eqhubekayo ibikwa isifika kusibanga esibi ngoba amasotsha akwele Russia eseqale ukuhlasela isigaba seDonbas athi afuna ukusihluthuna lesi sigaba. Iziphathamandla zakwele Ukraine zithi amasotsha akwele Russia aqhubeke edubula amabhomba emadolobheni ambalwa abalisa isigodlo iKyiv ebese singani sithule lamanye amadolobho agoqela elekharkiv, Izium, leMariupol. Kodwa amasocha amaningi akwele Russia abikwa elubhekise esigabeni senyakatho elizwe eseDonbas. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Jerry Twala Jackson. Saqala ngokumbuza ukuthi umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin ulakho yini ukugcina isebenzisa izikhali zembubhiso ezenuclear.
Ungananzelela msakazi izwekazi le laseRussia isikhathi esiningi elikukhulumayo lisuke liqinisile ukuthi lizakwenza. Njalo iRussia kakusuke lizwe nje ethandathanda ukuhlukumezana lamanye amazwe. Ungakhumbula ukuthi ilizwekazi leRussia lelinye lelizwe elingazange lafa lagqilaza abansundu. Ngakho-ke kuyilizwe elithanda ukuziprotekta esikhathini esiningi, liyazilwela. Ngakho-ke nxa ngabe khona ongabe uyabethusela kumbe uthembisa ukuthi uzalisusela amanqe ilizwe laseRussia ilizwe elingathathi nje isikhathi ukuthi-ke lawe likususela amanqe likubuyisele.
Yona injongo kamnumzana kamongameli Putin uyibona ingeyani, ngeyokuqhelisa na ilizwe leRussia kumbe kukhona okwenzakala?
Cha, ngicabanga ukuthi umnumzana Putin kulokho okwenzakala ke-Ukraine leRussia engabe zama ukuthi aqhelise izwekazi leRussia kumbe i-territory yakhe. Ngibona ngathi uwenqabela okwenziwa ngamanye amazwe ukugoqela izwe lekazi lase-America ube lisiyangenela laphayana lifuna ukuyaba le mbono entweni zamanye amazwe. Ngakho-ke le-Ukraine ngibona ngathi ibelizwe elivumela kakhulu lokho esingathi ngesingizi phecelezi influence kwamanye amazwe o-America o-Britain. Ngakho-ke umnumzana uPutin uthi angikakuvume lokho. Ngibona ngathi wenza kahle xa evimba laphana ngabahlala e-Britain, ngabahlala e-America, abe-America bayeke ukungenela indaba zamanye amazwe.
Umnumzana Jerry Twala Jackson ngolandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Ohio ngapha kwele Melika. Lewe ingoma yomhlabeleli othiwa Moyo weZimbabwe uRichard Moyo gelo ongumlandeli njalo weStudio 7. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula yakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini kadutshulwanga kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa. Ukuya embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo kungaba lomthelela kukhetho oluzayo na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Libe losuku oluhle.